soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 12 kulwezi 2020 ngentungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Kulabantu abangamachumi pose ayisithupha ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli isolo. IMatabeleland South kuyiyo ehamba phambili.
Lo monakalo owenzakale eChivo ukuthi umuntu ongumama abulale abantwana bakhabane kuyethusa kakhulu.
Uzulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana obulale abantwabakhe abane ngokubaquma umphimbo ngenqamu wasebatshisela endlini.
Udaba lukaShingone sibili udaba oluveza okusegcekeni isimo sikahulumende lo esinaye.
Umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentathe lizindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngebail. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo bangamachumi phose ayisithupha 57. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane 24 ngabesigaba seMatabeleland South. Umkhuhlane lo ukhanya usugxila impande kulesi sabelo. Nanku phela ngolwesibili siphume sihamba phambili njalo ngabantu abangamachumi amathathu lambili 32 ababanjwe i-coronavirus. Kobulawayo balichumi lanhlanu abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo kuthi abahlanu ngabeMatabeleland North. Isigaba seMaswingo silabantu abalichumi kuthi iMashonaland Central, iMashonaland West leMidlands zona zibe lomuntu oyedwa ngendawo. Aba ngamachumi amabili lane babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abangamachumi amathathu lantathu batholele umkhuhlane lo khonapha elizweni. Asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe selokhu yaqhamukayo sebengu-8,667 kuthi asebepholile bona bangu-8,046. Abalokhu begula bangamakhulu phose amane 366. Asebebhubhile bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu lanhlanu. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-1,281,309 njalo wahlasela abangu-51,975,458. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uzulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana owechivu obulale abantu abakhe abane izolo ngokubaquma umphimbo ngenqamu waqeda wabatshisela endlini wasenatha ichefu. Umsolwa ngu-Emil Damarazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 29. Amapolisa athi uMarazana wenze isihluku lesi ngemva kokuxabana lomyeni wakhe uLamek Brande yena oleminyaka engamachumi amane lantathu. Umdala wabantwana laba ubele miyaka eyisishiyaka lolunye elandelwa ngobele miyaka emihlanu lomunye wabele miyaka emithathu. Omncane wabo ubele umnyaka owodwa kuphela. Lanxa umsolwa enate ichefu ukanya engafanga nanku phela amapolisa athi usuke wazinikela kuwo. Umfundisi useni Spanda uthi uzulu kumele adinge usizo nxa kulokuhluphayo kulokusebenzisa udlakela.
Lo monakalo owenzakale eChivo ukuthi umuntu ongumama abulale abantwana bakhabane kuyethusa kakhulu. Njalo ayisonto ebesingacabangela ukuthi umuntu angayenza. Kuyamangalisa ukuthi isibindi sokwenza konke lokhu akujayelekanga ukuthi umuntu ongumama akwenze. Kutsho ukuthi kulento enkulu ebimkhathaza. Njalo siyakwazi ukuthi kathesi ngalesi sikhathi se-COVID kube le nkinga yokuthi abantu abaningi ingqondo zabo zigcine ngani zididene. Abantu abaningi sebedinga ukuthi basizakale esingathi ngesilungu ngezinto ze-mental health ngoba okunye umuntu ugcina adidane ingqondo ngodubo abelalo azecine lokuphambana yabe sengani sephambene ecine senza izinto eziningi ezisabisayo.
Kuyini ongakukhuthaza abantu ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zodlakela ezinje?
Into eqakathekileyo ukuthi nxa kube le ngxabano lobaba lokungazwisisani kumbe ngithi kumbe ngingasabalelanga ekhaya kumbe nje ube lo dubo olukwenza ukuthi ugcine ungazwisisani labanye abantu, into eqakathekileyo ukuthi phuma khonapha endlini uyetshaywa ngumoya phandle. Nxade kusendlini kumbe kusemsebenzini, thatha nje uhambo mbijana ukuphume uye phandle utshaye ngumoya ingqondo zakho lalo lonke ulaka luze ludede luze lwehle. Ngenxa yokuthi ungabulokhu khonapho okuzwise khona ubuhlungu isikhathi esiningi sigcina senza izinto ezingalunganga. Okwesibili, into eqakatheke kakhulu yokuthi dinga umuntu wokuthi umtshele ukhulumisane lomunye umuntu ukuthi mina sengihlangane lalolu dubo sengilolaka kumbe ngidanile kakhulu, khulumisana lo omunye umuntu masinya. Isikhathi esiningi abantu abaningi bagcina ulaka lwakhe kumbe ukudabuka kwenhliziyo kumbe ukudangala kwakhe angakhulumi lomunye umuntu kugcine kusiba lo dubo. Kodwa ungakhulumisana lomunye umuntu umtshele ukuthi yilo dubo lukhona, lowo muntu uyakwazi ukukuncedisa ukuze ukhangele linto ngelinye ilihlo. Ngenxa yokuthi nxa uwedwa ucabanga uwedwa uyabuyikhangela ngelihlo kumbe lolaka kumbe ngelihlo lokuthi akulenye indlela engaphuma phakathi kwalinto. Ubona umuntu engayigcine secabanga lokuzibulala. Ikanti ungakhulumisana lomunye umuntu uyasizakala. Bekungangcono ngabe kumbe umama lo uhambe kumbe ezihlobeni kumbe uhambe wadinga umfundisi wakhulumisana lo mfundisi. Amapholisa lawo njalo abala lokho okuthiwana ngama-community officers esipholiseni odwa ungahambe uyexoxisana laye ukuthi sokulo dubo olunje. Ngenxa yokuthi nxa sesikhuluma ngomonakalo lo wenzakeleyo sesilahlekelwe izimpilo zabantwana abancane abane ade bengaba lesikhathi sokuthi beqeqeshe bebe lempilo zabo, kodwa sikhange nxa sibona sesilahlekelwe ngabantwana labo.
Umnumzana useni Spanda ngufundisi. Umthethwandaba kamantshi uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentatheli zindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe nemali yesibambiso ibail. UChingono ubotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho phezu kwamazwi awethula enkundleni yeTwitter, ngelinye njalo icala ake walibotshelwa kunyanga ezedluleyo elokutshotshozela udlakela. Si kotelo lwela malungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba lukaChingone Sibili udaba oluveza okusegcekeni isimo sikahulumende lo esinaye esikhathini lesisukuso ukuthi uhulumende lo uzimisele njengandlela ziphi ezokuthi avimbe indlela zonke ezokuthi uZulu akhulume kumbe asebenzise umthetho ukuthi aveze konke okwenzakalayo okukhohlakeleyo okwenziwa nguhulumende. Singakhangela udaba lukaChingone olokuncitshwa ibheli lolu luyadanisa njalo luyamangalisa ukuthi icala lakhe alethiswa yilicala elokuthi kuthiwa wahamba uTwitter ayikhuluma lokho akukhulumayo okuyikho kuthiwa wayesevimbisa amapholisa omsebenzi wawo. Kodwa singakhangela abantu abafana nabo Rushwaya ababanjwa sebefuna ukufohla airport le 6 kg zegold baphiwa ibhelo kabazange nje balala nje okwamalanga amaningi enkantolo njalo kabazange bafakwa izankosi enyaweni lasezandleni. Kodwa lo ongelacala nje elikhulu kangako nguye osehlukumezwa nguye osencitshwa ibhelo okwamalanga ambalwa. Kutshengisa nje ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho ukuncindezela abantu njalo uhulumende lo ulesimo lesi singayithi uvindictive okokuthi ufuna ukuthi avimbe uZulu indlela zonke ezokuthi uZulu akhululeke njalo atshengisele ukungathabi kwakhe kulokho okwenzakala okwenziwa nguhulumeni.
Yena uChingone uthi akufelayo ikuveza imisebenzi yenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Yeliqiniso Sibili, ukubotshwa kwakhe akulani lokho ukuthi kuthiwa kufuna ukulandela umthetho kodwa ngokufuna ukumhlukumeza ngoba sonke siyazi ukuthi uChingone wavisa udaba lwe-corruption olwalisenziwa ngabanye abantu ababekuhulumende njalo nemoli kamkhokheli weZimbabwe ngesikhathi se-COVID kwaze kwagcina sokubangelwa ukuthi kuze kugcine kuxotshwa omunye wakhona umsebenzi. Lokhu kwakungayinto engafunakala ukuthi uhulumende ayenze. Sonke siyazi nje ukuthi icala lifelayo njalo uhulumende usebenzisa umthetho ukuthi amhlukumezele udaba elokuthi wavezelani indaba ye-corruption eyayihlanganisela umntwana kapresident phakathi. Yilicala lakhe kuphela selifelayo lelo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi abavela kwamanye amazwe sebezavunyelwa ukungena kulelo lizwe ngoba seliyekethisile imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Kumazwi awethu leizolo ebusuku uRamaphosa uthe uZulu welizwe lakhe uzazila okwamalanga amahlanu ngokugqiza amalembu amnyama phezu kokubhubha kwabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 19,951 bebulawa yi-COVID-19. Uphinde wathi ukuthengiswa kotshwala sokuzavunyelwa lalapho indawo zokudlela sezivaliwe. URamaphosa wazise ukuthi kulenkampani elungisa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus ezabambisana lengcwethi zakwele South Africa ekulungiseni ijekiseni leli kulelo lizwe. Ukutaze uZulu ukuthi aqhubeke ezifikela ngokugqoka amamaski lokulandela zonke iziqondiso zabezempilakahle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi umongameli lohulumeni waseSouth Africa bacabangile labo abathe behlelwa lusizi lokudlulelwa emhlabeni yizihlobo zabo ngalolu bhubhane lwe-coronavirus. Kuyibuntu kakhulu ukubonisa sobuntu vele khona ngesintu sethu abantu abamnyama umuntu mayeshonile kuyathe wadlula emhlabeni kuyazilwa so njengoba sebanengangaka abantu abadlula emhlabeni ngalelo bhubhane lecoronavirus la South Africa esebebalelwa cishe kunkulungwane ezingamashumi amabili kuhle ukuthi bazilelwe
umongameli Ramaphosa uthi yena ilizwe le South Africa limanyene lamankampani angapha kwele Melika sisebenza qala ukulungisa iJackson elokuvimba ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Ulibona njani lelinyathelo?
Lezo zindaba ezimnandi kakhulu engicabanga ukuthi wonke umuntu emhlabeni ubezilindile. Uzilindile ukuthi kuzwakale ukuthi kanti lize izitholakale nini iJackson yokuvikela icoronavirus. Kudala abantu umnyaka wonke lokho kuthiwa kanti itholakala nini ivaccine ukuthi kuvikelwe leli gciwane selicide abantu kangaka. Kuzindaba ezijabulisa kakhulu. Okungangokuthi abantu abaningi bese bephila nzima ngokuthi asazi ukuthi ihamba nini icoronavirus kumbe ize ilapheke nini icoronavirus kumbe ize ivikeleke nini icoronavirus. So nxa sewutholakala iJackson njengaleyo kuyajabulisa kakhulu. Siyajabula kakhulu singabantu ukuthi ekugcineni cishe ngemva kominyaka wonke siphila laleli gciwane lecoronavirus sokuze kutholakale leyo Jackson. So kungathi ke kungahamba kahle injection leyo iyazi ukuthi ifikiswe ebantwini ngokushesha.
Wona umumo unjani nxa ukhangela phandle lapho abantu belokhu besesaba na igcikwane lecoronavirus?
Abantu ngicabanga ukuthi bazingxenye ezimbili. Bakhona abantu abasebecabanga ukuthi njengoba sekusukulevel 1 lapha eSouth Africa sokuvula indawo ezinye kade zivaliwe ezinye izinto sezisebenza njenganormali kuthi ukuthi igcikwane seliphelile. Abanye abasawafaka amamask abantu sebehlangana bebaningi endaweni eyi-1 abasayenzileyo ukuqhelelana lokho phecelezi i-social distancing le wakuthi abantu bayenze sobathola abantu bebaningi belihlekanyana mpela bengazivikelanga kulokhu kuthathelana kwe-COVID-19. Kube khona futhi abanye abantu abasesaba vele ukuthi igciwane lisasekhona langaphandle. Abalabo bantu laba abasesaba basafaka futhi amamask njalo basayenza leyo social distancing basaqhelelana lapho abahlangana khona. Kodwa njengoba abantu bengayinganxanye nje bengemanzi silabo abantu abazabe sithi hayi corona sekho abanye njalo bebelokhu bethi hayi i-corona ikhona bayesaba. Ngicabanga ukuthi okunye futhi abanye umuntu ma engakaze ayibone eduzane kwakhe abanye abakukholelwa ukuthi hayi igciwane leli sasekhona ngoba engakaliboni lihlasela umuntu oseceleni kwakhe.
Unkosazana Victress Mathuthu ngowenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezim imbokoto. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi othenga njalo ethengisa igolide esigodini uBaron Dube uzapika okweminyaka elitshumi ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala umuntu ayevanisana laye lapho okugejwa khona igolide uPrince Anthony Bundura ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission isimeme iMDCT ukuthi igcwalise izikhala ezintathu ezivuleke edale lephalamende ngemva kokuxotshisa kwayo amalunga ebandla leMDC Alliance. Izikhundla lezi ngeze-proportional representation njalo zivuleke kobulawayo eManicaland laseMashonaland West. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela abaphathi ba Studio 7 line lisihleka inhlelo zethu lisihambisa ngomusa kaNkulunkulu. Ngibingelela abantu bonke abeZimbabwe ngisithi mina maZimbabwe amahle. Siyazi ukuthi uhambo luyinto enkulu njalo lungokuzimisela uhambo lwethu lokuthi sikhiphiza noPF. Kumele kube lamaplan amaningi ayendlela ukuthi singahlali sithathelwa mchokotho. Bantu beZimbabwe, kulabantu abafundile kakhulu eZimbabwe, abazi ngemthetho. So ilizwe leZimbabwe lingake lifi abantu befundile. Njalo nxa sithi siyakhangela kakhulu ilizwe labula umuntu ofundile. Ukufunda ikwazi ukuphila labantu, ikwazi ukuhlonipha amalungelo abantu. Ngisithi mina lina elikhuluma ngobuNdebele, li right emasikweni esiNdebeleni ngoba wonke uhlobo losiko lwalo. Kodwa lapha sikhuluma ngeZimbabwe yokubana sikhulule iZimbabwe ilizwe elincane kakhulu. Lidinga abantu babambane, benze into one. Sikhiphe nje izano PF isifo impehlane eyiyo eseZimbabwe. Umnanga kakakhethi ukuthi kumbe lishona kumbe liNdebele. Wonke umuntu olombono ongafani lo wakhe uyisitha uyambulala. So thina asingagcobi abangayidlanga inyama, sibagcobe ngamafutha. Izitha zikhona sizikhangele. Kathi sizilanda izinduna zithi zona zifuna ukuthi zona izinduna ziyegepha amangcwaba. Kathi babezitshele yini ukuthi bazabulala abantu? Lazo induna zingazininda ngodaka, zizalahla ubuntu bazo nokuqakatheka kwazo.
Salubonani basakazi be-Studio 7. Iphila njani khona lapho uthatha COVID-19? Hayi, siyambongela uJoe Biden. Hayi, noma ke sengani yansara umdala uDonald, hayi ayilale ngenxeba. Singene lapha eZimbabwe lapha kuthiwa silime ngentwasa. Abasakhulumi nje ukuthi abantu bentwasa labo balima bedleni ngoba hayi kuzacuba abantu inkomo zizasila ngoba izulu selinetha. Abantu basezaqhuba isikhathi kuze kuyofika umnyaka ozayo. Hayi, lona liyakhiza, siyabona khona, siyabonga. Liphephe lani khona ngapho lo mhlaba wonke, siyabonga. Ubhanda moyo komnyama kwamagwama village Ndolwani Plumtree ulima wese.
Yes, salibonani basakazi abahle, ukhuluma loNgwenya la eGoli. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthatha isikhathi ukuthumela ama-audio. Selokhu sithunyela ama-message kanje, kusho ukuthi siyabe sesebhizi kancane ngezinye izinto. Uyazi impilo enzima, ma uvele ungapha kumele wenze lokhu yanalokhu awubuye emsebenzini. Mina into engihlupha kakhulu emoyeni wami inye, noma nje kukhona okunye, kodwa ngilokhu uzibuza nje ukuthi kathi abaholi bakithi waye bengake behlale phansi balungisile izwi la, ngoba phela laba abalibusayo nabo ungathi liyabehlula bebodwa. Waye bengahlangani labo naba abama-opposition, but ke kuhlale phansi amaZimbabwe nzeke ehlale phansi wodwa babonisane balungisile izwi leliya, ngoba inkani kayisizi. Abantu bayahlupheka laphana, ungabheka manje lezulu futhi ungathi alikho. Siyayitshela yona inhlanyelo sayithumele ekhaya, kodwa sokuyikwenza nje lokho kwesiko ukuthi vele inhlanyelo sasiyitheni. Kodwa ke abaholi bakithi abake bebelesihawu phela, kuye kube khona ukubonakala ukuthi nabo bangabantu, basebenzele isizwe. Sibabone behamba emphakathini njengoba behamba ma ukuthi befuna ukuvotelwa. Ngiyabonga uNkulunkulu abe lani lonke amagumbi amalomhlaba abantwana beZimbabwe ngomusa weNkosi.
Salubonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli, linjani? Sitha mhlophe kuJoe Biden osewimile e-America osengu-president. Sintshayela ihlombe umbuso omtsha obongayo uNgwenya eGohole Maphisa.
Njani basakazi boka-Studio 7 labalaleli boka-Studio 7? Nake fuke ngingitsho umbono omncane lapha mayelana ngomakhuphe la. Umakhuphe kananzelelanga ukuthi ngokwenza lokho ayekwenza wayezihlaba ngowakho umkhonto ebusweni, wazibhoboza amehlo sibili, ngoba into le ayenzayo le yokurikhola ama-councillors, ama-MPs, ama-senators ayekhethwe ngabantu esithi ngabe DC alliance ingaphansi kwakhe uMakhuphe. Lapha waziphoxa kakhulu apha, ngoba abantu bayachinga, abantu bathina sizake sibone ukuthi yena izakwenzayo. So lokho akwenzayo lokho kubuhlungu kakhulu. Abantu befuna ukuma layo uMakhuphe, kodwa ngendlela le nto ayenzayo le ayiyenzi, ngoba labo bantu abarikholayo ebaxutsha lawo ngabantu ababevotelwe ngabantu. Sifaka bakhe abangavotelwanga. Mina ngudewa, ngiyabonga.
abalaleli weStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Onqintise kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo kwele Tanzania uMnumzana Tundu Lissu usebalekile elizweni lakhe waya kwele Belgium ngoba esithi impilo yakhe isengozini enkulu. Umanyano we-United Nations uthi umkhuhlane we-COVID-19 usubangele indlala emangalisayo emhlabeni jikelele. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden babambane lozulu ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele-Veterans Day izolo. UTrump elokhu esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe nguBiden kukhetho lukamongameli. UTrump uthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kodwa uBiden uyaphambili ngokulungiselela ukungena embusweni mhlaka 21 ngoZibandlela. Okwamanje uqoqa abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Namhlanje khona ubikwa elakho ukukhetha umcebisi wakhe omkhulu uChief of Staff. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
UTrump mbona ngumuntu lwana esingathi ule ego, njalo i-ego yakhe iyala ukuthi udliwe. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi sibona idemokhrasi ye-America isemsebenzini. UTrump uyala ukuthi udliwe, njalo uya emthethwandabeni ukuze aveze sobala ukuthi uqilwe kanjani. Into eqakathekileyo ukuthi silinde ukuthi inkantolo zizothini ukuze sibone ukuthi sibisibili idemokhrasi ye-America iyasebenza. Ende wonke umuntu ophatheka kwezokhetho ulelungelo lokuthi aconteste ama-results ekhothi nxa ebona engani uqiliwe. Njalo ukuthi amakhothi azasebenza njani ngibona engani yikho okuzasitshengisa ukuthi i-America yona isebenza njani nxa sikhangelele izinto ze-democracy. And singahle sifananise lokwenzakala e-Afrika okuthi umongameli ohleliwe osemandleni ngaleso sikhathi nguye futhi esingathi uzibambile kumaqembu lawa ayenza ezokhetho abalayo arejista abantu landlandlani. Xa ukhangele eZimbabwe siyabona ukuthi iZEC lezanu PF engani into one engani kuyafanana vele. Kodwa ke eAmerica sibona umuntu osemandleni esithi uqilwe yilaba abokhetho ababalayo lamaqembu la, okuyinto esingathi eAfrica asiyazi sizake siyibone. Maybe eSouth Africa yikho esingathi ingani ivamile ukuthi i-IEC singathi liqembu eli-independent.
Ulubona luphela njani lolu daba?
Ngokubona kwami uTrump akalethanga i-evidence yokuthi uqiliwe, ngoba kwezinye indawo nxa sikhumbula sedliwe kunkantolo ezimbili lapha ahambise khona isikhalazo sokuthi uqiliwe. Lokhu akulethayo angazi ukuthi kuza siqinisa ngaphi, but ngokubona kwami uTrump akala ma-complaints aqinileyo. Lapha mekhona hhayi ludaka nje olungaqinanga, ngoba ama-complaints akhe are likely not to yield any victory for him.
UMnumzana Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi pose ayisithupha ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. IMatabeleland South kuyiyo ehamba phambili. UZulu ukhuza umhlola phezu kwempedu mehlwana yowesifazana obulale abantwabakhe abane ngokubaquma umphimbo ngengqamu wasebatshisela endlini. Umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo namuhla phezu kwesicelo sentatheli zindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngebheyili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.